ngilokusana okukhulu lokulwa lokhu esikulwayo akusatholutho. Ngisho ngoba uMdlonga nguye umuntu wokuqala ukukhuluma nami, wangi-introducer kubaba uTsvangirai elo Gibson eShanda, yilo madoda engangifazana lawo. Nguye umuntu adehlalela ukuthi ngikhumbuze ukuthi mhlanga selilahlekile ayisikho lokhu esakusiya kwenza. Kulahleka futhi alahleka sibili kwethu hayi sisiphinda sihanda sibuyele endimeni lapho yena uMdlonga labo baba uGibson abasikweni. Kube ngasekho ukuthi ukuthi umlando usalele edima esikhona ukuthi siphutshise lowo msebenzi uMdlonga labo Swanda labo Tsvangirai abeyethethi uqeqe.
Khathesi nje sikhuluma ube sengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla?
uMdlonga sisi njengoba sonke esaqalisa i-NDC savumelana oba kuTsvangirai ukuphathwe ngomkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khonaphana lapho saqalisa khona. Safoma i-NDC Alliance okuyitsho ukuthi bezele sikuyinjongo ukuthi siqalise ku-NDC ka-2000 wandani saqalisana ngo-1999. uMdlonga ube sengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho ade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxa sesithe akusaboni ukuthi siyangaphi sihlale phansi laye asibonini. Okwangasela ndaba lokuthi akhonteste uba ngo-MP kumbesenetha kodwa ube sifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uTsvangirai noGibson Swanda awuthiya khona.